phela iqiniso ukuthi imithetho iyachiyana emabandleni kodwa phela nxa kulokuzwisisana kule consensus asizisalise ukuthi abantu abasesigabeni nxa belethuba lokuthi bahlale phansi bevumelana nje ukuthi uzibanibani nyoza fanele abe ngummeli wethu ambona ukuthi kule nkinga kodwa nxa vele kulabantu abakhalakhalayo ngakho ibandla eliqondileyo lifanele lilalele ukuthi abantu bathini ukuze kube lokhetho olusegcekeni.
Ibandla elinjengezanu PF lithi khona lizayenza ama-primaries ngemva kwe-referendum. Kuthi ele MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai lalo likhanya yilo elithi bakhona abangasoze bancintiswe. Njalo lelika mnumzana Welshman Ncube kukhanya lalo alikenza ama-primaries. Kungakutshengisani lo?
Kutshengisela vele ukuthi khona udaba lwama-primary ukhetho lwaphansi ludaba oluxabanisa abantu. Ngake ngabhala ngakho omnyaka odlileni sithi ngayelendlela yokuthi kudingwe abameli bezigaba kungelama-primary kunganceda ngoba kulokuxabana okuningi laba ababelekhu bekhona abameli bephalamenti abakhona babengafuni ukuthi baphume abafuni ukuncintiswa. Kuyatshengisela nje mfowethu ukuthi okokuqala ukhetho sibisibili asikalungeli asikabi-ready. Futhi kutshengisele ukuthi uthi ukuxabana vele kukhona okwenziwa ngama-primary elections.
Kanti kube ngakhethwa njani abantu nxa kungayenziwa ngama-primary elections?
Umthetho wayo vele phela i-democracy njengoba siyazi thina mfowethu i-Westminster democracy ivele yevama ukuthi kube le njayelo ukuthi abantu kabakhethwe kuma-primary elections. Yalokhu kwenziwa phela e-state. Kodwa phela indlela esiyibona ngayo thina ubuntu bethu i-democracy yethu ingathi vele kungathi kulobuhlungu phakathi abehlulekayo baya beza ubuhlungu kutho ukuthi i-culture yethu ubuntu bethu abuhambelani le Westminster i-democracy Westminster. Njengoba ngisitsho phela mfowethu ukuthi ngaye kwenzakala ngesintu abantu bahlale phansi nje esigabeni baxoxe ngakho bavumelane ukuthi zibani lozibani hatshi yibo abantu abangazithungamela. Angikhulumi ngaba le nkinga lapho.